Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani zulukandaba ulambukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
akukho kutshe sikubonayo, thina sizibonela nje abantu ababili abaphatheke kakhulu ekudilizeni ilizwe.
U-retired General Constantino Kuvea Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi bafungiswa ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakamongameli.
Into yokujojwa kwebutho kuhulumeni sikhangela izingento evumelana lenkulumo esesisibeka eminyakeni ukubana iZNPF ibusa ngebutho.
Abamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo emhlubulweni wezansi yemandebeleni bathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli uChiwenga lo Mohadi kuveza obala ukuthi eZimbabwe selibuswa libutho. I-Studio 7 ikwethulela imbali yomunye wabasanda kugcotshwa ukuba ngabasekeli bakamongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. U-retired General Constantino Kuvea Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohadi bafungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakamongameli eMasoni Mnangagwa lamuhla esigodlweni sakhe e-State House. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Inye lezingcwethi ecubungula ngezombusazwe kungumnumzana Ronald Moyo othi u-retired General Chiwenga angabe esehliselwe amandla ngokuba lesikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli.
Mina engithande ukunanzelela kakhulu yikuthi loba ugcotshwa lokhu sikubonile kusemthethweni, engikunanzelele kakhulu yikuthi ungananzelela imbali yelizwe leli sisifundisile ukuthi ongumthungameli webutho ulamandla amaningi adlula awumsekeli kamongameli. Ngakho mina ngokubona kwami ngibona ngathi uChiwenga lapha usecuthiwe amandla abe lawo.
Osakhulayo umnumzana Chiboshashe Dube othi lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe selilodubo lokubuswa ngabebutho.
Ukungena kukamohadi hayi into enhle kakhulu, into enkulu ngithi thina abanga. Kuyathokozisa ukubona ilizwe lingandiphethwe ngabantu abalandela imithetho. Njengoba uGeneral Chiwenga ubesaku-army bekungayenzi ukuthi engini ebe ngumsekeli kaMnangagwa yena esaku-army.
Unkosikazi Simelo Maphosa uthi ukungena kukaChiwenga lo Mohadi sokuzenza uMnangagwa asebenze ngokwesaba abakwenze uMgabe.
Ngabantu abasebenze lo Mnangagwa bengamasotsha ekuqaleni. Khathesi amboni ukuthi kulotshintsha abangalulethe elizweni ngoba ngithi ngamasotsha ezanu bonke okwesikhathi eside kakhulu. Osekuzenzakala nje ukuthi uMnangagwa kaseza asebenze ngathi okucompetent njengopresident. Uzamelela ukuthi wakhona lapho ekusebenzeni kwakhe uzamela anganyathela omunye amazwane. Endapha anganyathelanga khona amazwane nxa esiya ngale futhi le side ndele lingaphumela nekheshwa futhi ukuthi kasoza fike khona ngala anganyathele. So hayi khonokho kade kusenzakala. ikwaza kwenza la yobe kwenzwa umkabi ndi eza kontinya la kubike la pambili usenza kala njalo.
Enye njalo ingwiche ekumenga zombusazo mnumza Leopold Mnende uti abantu kufuze basekele okwenzwa umunanga kongoba uwesile ya wake ngagabi sobala okuthi abantu bangaze bathi uyehluleka.
Ngeza kada ngokhuluma ngokwehluleka kukamnanga kongoba umuntu lo usasemutsha umuntu lo kala nyanga kumbe ezimbili sibili sesikhundleni asinikeni isikhathi sakhe sibone thina ukuthi usiphatheleni yena ungena ukachiwenga lokhu kufuze siwuhloniphe kufuze sikuthabele kufuze sikwamukele ngoba abantu laba siyakwazi ukuthi bona bebesebenza bonke ngesikhathi singakwazi thina asibaboneni ukuthi bona njoba bengene okusemthethweni labo bazawugcinisisa yini umthetho kumbe bazayenza njalo lokho obekusenza umgabe ngezikhathi zakhe zonke lezi.
Uchiwenga lo muhadi bafundise ukuqala umsebenzi ngumnankako esikoleni sakhe eseState House namhlanje ngemva kokwazisa ukuthi usebakhethile ukuba ngabasekeli bakhe ngeviki ephelileyo. Uchiwenga ngumuntu owesatshwa kakhulu lokuhlonishwa kwabanye okwamanje eZimbabwe ngoba nguye okhokele uhlelo lwe-Operation Restore Legacy olwenisa ukukhiphwa engumongameli uRobert Mugabe embusweni wayeseleminyaka phose engama-40 engumkhokheli efaka umnankagwa. Kumele isitho sevenzi eHarare.
Siyabonga Bebe Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa kakhulu. Lolo ke ludaba esiluphiwe nguBebe hathi uNdlovu njengokutsho kwethu. Sizalipha ke udaba luka Anastasia Ndlovu ngokuya kwesikhathi. Lokhu sikudaba olufanayo. Amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimele emhlubulweni wezansi leMandebeleni bathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli uretired General Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi kuveza obala ukuthi leZimbabwe selibuswa libutho ngoba inkokheli enengi yebutho isiphiwe isikhundla esiphezulu kuhulumende. UVusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abamabandla ezombusazwe bathi sebelokwesaba ngoba uhulumende we-ZANU-PF elakho ukusebenzisa ibutho iloba nini kakhulu ngesikhathi sokhetho ukwethusela abasekeli bamabandla aphikisayo. Umsekeli wenkokheli yabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uMnumzana Wellington Nare, uthi ukukhatshwa kwenkokheli yebutho kuhulumende kuyethusa.
Into yokugcotshwa kwebutho kuhulumeni siyikhangela njengento evumelana lenkulumo esesizibeka eminyakeni ukubana uZANU-PF ibusa ngebutho singalisile junta eZimbabwe. Kodwa-ke sikhangela ukungena kwabo kuyinto enhle uma bengena kupolitiki evumela ngwe kodwa kube sikusuka lensolo ukuthi na be-retire sebengene kupolitiki direct bangayenza survey period yabo.
UMnumzana Ndaniso Mpando ebandla le-MDC ekhokhelwa ngosikhuca mfundi Westman Ncube laye uvumelane lonare sithi uGeneral Chiwenga uphiwe lesi sikhundla njengendlela yokwethusela uZulu.
Kuyasisolisa kakhulu ukuthi wonkona amasosha lokhe ethola amandla ngobuningi babo. Kithi kusitshengisela ukuthi wonkona ilizwe lelivele selimilitarize. Nanku uChiwenga omkhulu wamasosha sengu-vice president osibusiso labo bangama-ministers olabo parents here. So kuyasethusa njalo kusenza ukuthi singahlaliseki kahle.
Inhlanganiso yabesifazane e-Women Development Association in Zimbabwe, i-WODAS, ekhokhelwa ngunkosazana Juliet Nkiwane idane kakhulu ngoba kungena mama ofakwe esikhundleni esiphezulu.
Into kakhulu futhi esidanise kakhulu nxa bekukhetha u-vice president. Thina njengabomama besikhangelele ukuthi kuzaba lo mama ozangena laye abe ngomunye wama-vice president. Sadana-ke lokhu kubuyela obaba belayina besiba bathathu bebodwa kungela mama. Kuyasidanisa kubani luhulumende kubomama kakasenzeli kahle.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Msizi Gumbo uDozulu kumele avote ngobuningi ukuze lo mbuso osukhona ukhitshwe kungene umbuso ofunwa nguZulu.
Ngabe kuyenzeka nje sithole ithuba lokuba lokhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo lalo esikhangelele ukuthi ona simkhiphe esikhundleni sikhiphe iZANU-PF embusweni ekubuseni leli lizwe sithole esingathi thina i-democratic rule sifisa ukuthi kona bamukele intando yamaZimbabwe.
abanye bathumongameli emazwe mnangagwa bekungela ngenyindlela bengabonga ngayo retired General Chiwenga ngaphandle kokumupha lesi sikhundla ngemva kokuba ekhokhele ibuthe elasuswa engumongameli Robert Mugabe yena obekade ngasafuna lelizwe lonke okugoqela labebandla lakhe leZANU-P F. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Siyabonga ke Vusisizwe Mkhwananzi khona ngapho eGwanda. Sibuyeleke kudaba luka Anastasia Ndlovu lapho akhuluma khona ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bekhuluma ke ngodaba lokugcotshwa kwabasekeli bakamongameli.
Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mohadi kunye lo-retired General Constantino Chiwenga abafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bonke ngabantu ababekubutho. UMohadi waphuma kudala kwezebutho kuthi uChiwenga uphume kumaviki adluleyo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uChiwenga ehluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe umbuso esebenzisa ibutho ngaphansi kohlelo obelulesihloko esithi Operation Restore Legacy osekuthiye abantu bekhonona besola lesi senzo sokubusa kwebutho loba nje uMugabe bebengasamfuni kulandela ukubusa kwakhe isikhathi eside njalo elocuku. Abamabandla ahlukeneyo ezombuso ezweni asechaze ukuba sekusobala ukuba ilizwe selingaphansi kombuso webutho okuzadala ubunzima ekubakhupheni embusweni kulandela inkulumo kaChiwenga yokuthi ngeke babuswa ngumuntu ongaphathekanga ekukhululeni ilizwe. Umsekeli kamongameli we-MRP uNkosazana Preziya Ngulube uthi kuliqiniso ukuba ibutho labanesandla ekukhutshweni kukaMugabe.
Kuliqiniso ukuthi ikhu yenzakala eZimbabwe njengoba sesibona kufake ama-vice president amabili lawa uChiwenga loMohadi. Kutsho ukuthi kuyabonakala ukuthi amasosha aba lesandla ekukhipheni ekukhitshweni kaMugabe. So mina njengo-vice president weMthakazi Republic Party ngithi ilizwe seliphansi kwe-military rule.
Ilunga le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu uthe akula nguquko ezakuba khona kulandela ukugcotshwa kwabomohadi loChiwenga.
Akulanto etshintshayo, silusizi ngoba sibona abantu okumele ukuthi ngaba basejele ababulala abantu izikliwi esezikhona lamhlanje izizwe esizazibusa ngabe ngabantu asebehamba lo ICC besiyathoniswa amacala abo. Kodwa kwenzakala kwele Zimbabwe kuphela ukuthi abantu abangababulali bayaphonyothwa baphiwe izikhundla ezinkulu okubana bayecabanga amanye amaqinga okubulala njalo.
Osakhulayo ongunobhala jikelele we-MDC uDisent Bajila uthi sekusobala ukuba umbuso owawukhona wagenqulwa ngodli libutho eliyilo eselibusa.
Siyabona nanku sekukhona abasekeli bakamongameli abatsha kodwa akukho okuningi esikhangelele ukuthi bakwenze nxa sebekhona ngoba silokukholwa okukhulu ukuthi lo nguhulumende ongelakho lokho okuthiwa yi-capacity le-political will yokwenza inqubela phambili ebantwini beZimbabwe.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uthe akukho okutsha njalo bonke bakhanyelwa kubi ngendlela abaziphatha ngayo izolo.
Akukho okutsha esikubonayo, thina sizibonela nje abantu ababili abaphatheke kakhulu ekudilizeni ilizwe eminyakeni edlulileyo, omunye ekuhulumende kaRobert Mugabe uKembo Mohadi uChiwenga laye ephethe kwezombutho laye njalo ukhangelwa kubi ngendlela acatshangelwa ukuthi waziphatha ngayo ngesikhathi se-Gugurawund. So akukho okutsha njalo ama-appointments lawa awayenzwanga ngoku on merit masingakhuluma ngesingisi.
Umongameli we-MRP uMqondisi Moyo uthe ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli akulethi nzuzo njalo kubuyela abantu abaphatheka ukudiliza ilizwe.
Into entsha emangalisayo ngokugcotshwa kwama-VPs la khona njengoba sivele sikwazi ukuthi abantu bathi le new government kodwa kithi kufana lokuthi nje kubuyele into efana nayo abantu abafana nabo bevele bekhona ku-government.
Osaziya ngezombusazwe umnumzana Efincube uthi ukungena kwaMohati lo Chiwenga uqinisa ukubusa kwebutho.
Ukungena kukababa uKembo Mohati lo Constantine Chiwenga kuqinisa ukubusa kwebutho esihlalweni esiphezulu sikahulumende. Lokho ke kuveza mgceke ukuthi eminyakeni elandelayo kuzabe kuqinile ibutho phezulu njengoba liyilo elikhiphe ubaba uMgabe.
Evumelana loNcube, umbuso ofuzwayo uthe akukhangelele kulaba asebebusa yikuthi benze okwehlukile loMgabe.
Sizakhangela ukuthi bandla lona lalowo ngumongameli wayo baya ngaphi. Uma betshintsha kuze betshintshe kakhulu kusukela kulokho odabe yikho khona beloMgabe.
UZulu uthiye amehlo kuzo zonke inhlelo ezenzakalayo ngaphansi kukahulumende kaMnangagwa besola indlela abusa ngayo, bethi kuvele akusabusi yena, sekubusa ibutho limelwe uChiwenga, njalo uChiwenga uselecele lakhe eliyilo eselilawula zonke inhlelo ezweni, osekudale ukuba kube lembaxa ezimbili kubandla elibusayo, kukanti izolo bekule G40 lelaCoste. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sinikeza abesifazana ithuba lokutsho ukuba bawubone njani umnyaka ka-2017 esesiwugqiba. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo, othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi labantu bakwele Venezuela likhala ngokuthi lumnyaka ubungamuhle kibo, bebhekane lenhlupho eziningi elizweni ezigoqela ukusilela kwempahla lokudla, ukuqonga kokudalwa kwamacala kanye lokutshengisela kwamabandla ezombusazwe esithola umbuso okhona. UZulu wakwele Liberia lokhe samelele impumela yokhetho oluphindiweyo lokudinga umongameli walelo lizwe olwe run off njengoba amavoti lokhu esabalwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethule kusemthethweni kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette imigoqo yokuphiwa kulowo oyabetshiye umsebenzi wokuba ngumongameli welizwe. Owayengumongameli uzaphiwa ithuba lokusebenzisa indizamtshina esuka elizweni esiya phandle kwelizwe kane ngomnyaka, njalo uzakhetha ukuthi ufuna ukwakhelwa ngaphi indlu. Nxa engafuni indlu elamakamelo amahlanu, uyaphiwa imali elingana lentengo yendlu le. Oza kuba ijiye umsebenzi wokukhokhela ilizwe uzavunyelwa ukuphiwa abamgcinayo ama-bodyguards amane kumbe abengadluli abayisithupha. Lokhu lokunye okuningi nengi kuzahle kuqale ukusebenzela umnumzana Gabriel Mugabe. Kodwa okumele kutholwe ngowaye ngumsekeli kamongameli akwaziswanga. Sixoxe lengcwethi yezicumula ezombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lomnumzana Cassius Jesus Manampofu onguye osungula lingxoxo.
Ya lokho kukabili khona kuyasiza ikakhulu uma umuntu ngabe ethiya umsebenzi kuhle engumuntu osekhulile, kungayisiye umuntu ophume ngendlela uMgabe aphume ngayo. Ngoba ngiqiniso umuntu uma ephuma emsebenzini njengomgabe indlela aphuma ngayo lana akunasizathu sokuthi aphume ama-benefits anjengalawo, ngoba siyakwazi ukuthi akazange akhethe ukuphuma into yakuqala. Esibili ukuthi udilizile ilizwe, so ukumnika ama-perks anjengalawo adebaliswa lawo ngaba kuyinto embi kakhulu, kubongani vele kuye into yakuqala.
Nanto udaba umnumzana Ndlovu, umpho futhi ubona kukabili, wena uthini?
Kweli kufuze
ngene deep khona ukuthi ngikhona upresident omongameli welizwe uma engena uphuma ngokuretire yini kumbe uphuma ngokuthi umsebenzi ngoba ngama terms la ama job terms la retirement labo resignation they you don't then get to get a retirement package when you leave a job because that ngathi ngesilungu imost senior job but I know the laws around that and they are fine perhaps adinga ukuthi akhangele kakusho ukuthi khona vele sithini masithi asithi mina ngibe ngupresident manje ngineminyaka eyi 40 after 5 years in retire bese nginikwa i benefit elinjalo for such a long time nje ukuzikholisela as if vele sengigugile umthetho lo I think uyenziwe with the understanding yokuthi umuntu wonke oba ngupresident in fact it promotes that ukuthi umuntu wonke oba ngupresident kufuze uma eseshiya ashiye ngokuretire vele sezitshela ukuthi kasasoze azisebenzele yena impilo yakhe yonke. A lot of other people do a service for Zimbabwe as a country or any other country for that matter. So when you blow a benefit yomuntu obesenza naye service again because every time there are policies in it, I mean I'm saying as a human resources person in organization ungaba ne policy it promotes something always when you are doing that you are doing that but engokubona mina la ukuthi le ethizo promoter khona ukuthi abantu bengafuna ukuthiya one izo promote ukuthi abantu balwe nzima belwela ukuthi babe ngopresident bengakubheki njengeservice but bekubheka njengokuthi ibukhosi obuzonginikeza zonke lezi zinto mase ngiphuma khona yena umnankagwa ngokwakhe onguye ogazethelwe umthetho wonke umuntu uyakwazi ukuthi sikhuluma senzenzeni ubezibhekela yena uzitshela ukuthi mhlawumbe uzowina ukhetho lolulandelayo abesethola ubunandi bonke lobo asebuyembulile for opresident. Uyakhathazeka futhi uma ungumuntu weZimbabwe manje ukwazi ukuthi kunento ezinkulu kakhulu okufuze ukuthi nazi ibhekiwe manje njengoba sikhuluma. Then bona ababantu abasenza sagijima ezitaradeni sebesithengisa ukuthi baqhakadekisa kakhulu lo baba owakhishwa ngabantu ngokuginqa okukhulu kakhulu sebemqhakadekisa bamfaka phambili sebe yonke into le iyenzelwe yena sokuyibungane bukamnankagwa lo mgaqo kumbe wesaba ngoba esishonene kule nto kuthiwa yingozi possibly uyesaba khona ukuthi inkozi zikamgaba zizamehlelekela angani uyamphephisa ukuthi mdala noba angakukhupha angifuni ukuthi ubuthi ungehlisela iminyama wothi ngikukhave ngalezi so all this that I see mina ubuselfish ungakhathaleli ama-priorities akumele ukuthi ngakuthi agijiniswa ngupresident manje nokufuna ukuzenzela yena ukuthi kusasa la manje sephumile athole the same benefit.
Nantu daba mnumzana Mpofu uthini wena?
Hayi ngiyavumelana noNdlovu uqinisile sibili ngoba lokhu kuza promote yona le njengoba sisitsho nje ugqidiniso obukhona kuzanti fanele ababheka bona ukuthi bona yini abayifunayo yini ayikhangelelayo ma ngabe kuphuma esikhundleni ukuthi ayithole. So sebezilungiselela bona ngokwabo njalo njengoba ngithile kuqala ngathi yini yona kwayo esingayibona kumgaba esibusenzele yona wona umnanka ogaba njani labo thiwe enkwabe njani abakukhona abazokuba kumgaba ngoba ngathi bantshontshe bantshontshe kakhulu babulalilizwe bona mhlaba amabhilionaire ubazi kamnanka ohamba edonate ezibhedlela imali yakho uyithatha ngoba ayikho kubhajethi leyo mali leyo. So khonokuhlala kuyathengisa ukuthi abantu laba bona ngokwabo kule aim abanawo ngoba ngemva kwe-5 years ma umuntu engabe e-retire ngemva kwe-5 years ethole into ezinjengaleyo ezinjengalezo ebezibaliswa ayi kule ndawo plus kumele sikubone ukuthi umuntu uretire ngayiphi indlela ukhutshwe ngabantu na uphume onhealth ground na or uvolontiya ukuthi hayi no mina kodwa angisenelisi ngoba nxa umuntu ekhutshwa ngesixhokolo ebanjwa ngesixhokolo engasabambeki sephutshwa ngesixhokolo siphinde sithi siyabonga futhi yini esibongayo lezo nto ikusela lokoba okwenziwa ngomnankakho okungeke wasiza noma ngubani yinto embi le abayenzileyo inhle kwesinye indlela njengoba ngithilathiayo inhle kwezinye indlela makuthi sibheke ukuthi umuntu usebenze uhlela abantu nebhoyezi namathembi zayithiwa ama-fefezi wathi okay mina sengigcine lapha madoda okamsokenele sengicela ukuphumula hayi siyambonga lo usebenzile abantu bajabulile ukwenzela abantu okubone kodwa hayi umuntu esimkhupha ngesixhokolo njalokho kwenza umuntu athiregisinesitaratini kubongwanda omnanko ogabaza aphuma le ndlela omnanko ogazee bakuvume khona ukuthi yena ungene kathesi umnyaka ungakabi khona sibe lokhetho adliwe athi uzophuma le aniyaka angeke bakuvume khonokuyala sizobuyela kuthi ezixhokolweni zebaqalisa ukugijima sisitaratini babulala abantu abaningi.
Hello-ke ngumnumzana Bheki Lizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe bexoxa indawonye lo mnumzana Cassius Jays Semana Mpofu. Okwamanje-ke kasilethuleleni ukuthi uretired General Constantino Kuvea Chiwenga kati vele ngubani uGibbs Dube usethulela imbali yalondoda ngokugcweleyo.
U-General Chiwenga wazalwa ngomnyaka ka-1956 esigabeni seWetsa esabelweni seMashonaland East. Wafunda eSt. Mary's Mission endawonye lwayengumkhokheli wevuyo lebutho lemoyeni ele-Air Force of Zimbabwe u-Air Marshal Terence Shiri, laye oselesikhundla sophathithambo kahulumende kwezokulima. Ngomnyaka ka-2011, uChiwenga wayekhangelelwa phansi ngabanye bakhe, wathola isicoco semfundo esemasters degree yobudlelwane lamanye amazwe ekolijini le-University of Zimbabwe. Wathi ke ngomnyaka ka-2015 wathola esinye njalo isicoco semfundo ephakeme ese-Doctor of Philosophy degree in Ethics ekolijini laKwaZulu Natal ele-University of Natal kwele-South Africa. Ngomnyaka ka-2010 abanye abezebutho abagoqela u-Brigadier General Herbert Jingono lo Major General Fidelis Tuku batshela owayengumeli wesigodlo seMelika eHarare ukuthi uChiwenga wayengafanelanga ukuthi abe lesikhundla somkhokheli webutho. Bathi uChiwenga wayevele efuna ukungena kwezombusazwe hathi ezebutho ngoba wayelengqondo efipheleyo ngezebutho. Lokhu konke kwavezwa encwadini ezethulwa ebulenjini be-intanethi ezaziyimfihlo yinhlanganiso ye-WikiLeaks isithi ababili laba babemsola kakhulu uChiwenga besithi engadana nxa engasoze athole isikhundla sikamongameli welizwe leZimbabwe engaphuma kubutho leZimbabwe. UChiwenga waya empini yenkululeko yeZimbabwe ngomnyaka ka-1973. Wafundela ezokulwa eMozambique ekuvuyo leZimbabwe African National Liberation Army kumbe iZANLA elalingaphansi kwebandla leZANU elalikhokelwa ngumuyi umnumzana Ndabaningi Sithole engakathathelwa leso sikhundla ngumnumzana Robert Mugabe. Wayesaziwa empini ngegama elithi Dominic Chinenga. Wathola izicoco eziningi esempini lapho ayekhokela khona ibutho leli esigabeni semasingo leGaza. Ngomnyaka ka-1978 wakhethwa ukuba ngumsekeli kamoyi uJosiah Tungamirayi. Wayephethe isikhundla zokukhuthaza uZulu ukuthi angene empini njalo wayevula abantu ingqondo ngempi yenkululeko esika-political commissar. Ilizwe lathi lithola uzibuse, uChiwenga wakhokela ivuyo le-First Brigade kobulawayo sakhutshulwa isikhundla sakhe waba ngu-Major General. Kwathi kubunjwa ibutho leZimbabwe Defence Forces ngomnyaka ka-1994, uChiwenga wabekwa ukuba ngu-Lieutenant General, zukuzuku waba ngumkhokeli weZimbabwe National Army. Ngemva kokuchiya umsebenzi okwenziwa ngumoyi uGeneral Vitalis Zonabashe, uChiwenga waphiwa isikhundla sokuba ngumkhulu weZimbabwe Defence Forces ngomnyaka ka-2004. Waba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabakhangelane lezomvikela e-Joint Operations Command egoqela iZimbabwe Republic Police, Prison Services le-Central Intelligence Organization. UGeneral Chiwenga njengomunye oseduzane lowayengumongameli uMnumzana Mugabe ungomunye owafakelwa izijeziso zenotho lilizwe leMelika kulandela ukungaqhutshwa kahle kokhetho eZimbabwe njalo lokukhahlanyezwa kukaZulu ngesikhathi sokhetho. Owayengumongameli uMugabe waveza sobala ukuthi ibutho ngaphansi kukaChiwenga kuze kube lamhlanje lalijayele ukuncedisa ibandla leZANU-PF kukhetho lwelizwe. UChiwenga waveza inzondo yakhe kumnumzana Morgan Tsvangirai webandla eliphikisayo ele-MDCT ngokumthuka esithi ungumuntu obambeneyo ongeke amhlonipha engangena esihlalweni sikamongameli welizwe. Kungakho-ke loba kukhanya engani uTsvangirai wanqoba kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008, uChiwenga wabikwa ukuthi wancedisa iZANU-PF ukuthi ivimbe endaweni eziningi sokuphindwa kukhetho lukamongameli olwe-runoff. UTsvangirai wayebhuqe uMugabe kukhetho olwalusanda kwenziwa. UChiwenga ubikwa ukuthi ubengazwani lowayengumphathintambo wezemfundo yaphezulu obekuxuku leZANU-PF elalilingasekeli uMnangagwa elalibizwa ngokuthi iGeneration 40 kumbe iG40 umnumzana Jonathan Moyo. Wayefuna ukuthi unkosikazi Grace Mugabe athathe isikhundla sikaMugabe. UChiwenga ngolwezi uqoqe ibutho lesizwe wabamba zonke inhlangothi zikahulumende wethula umbiko kuZulu okuthi uMugabe kasavunyelwa ukuhamba-hamba njengoba babezama ukuthi babambe izigangi ezazimgombolozele. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs Dube. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. U-retired General Constantino Kuvea Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati bafungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngabasekeli bakamongameli. Amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimele emhlubulweni wezansi emandebeleni bathi ukugcotshwa kwabasekeli bakamongameli kuveza ukuthi eZimbabwe seliphansi kwebutho. Seligciba ke lapha ehlelo ogama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.